Kungaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Lokhu kwengeze ukwesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo osokuke kwenzakala phambilini ngemva kokunatha amanzi angcolileyo. Umnumzana Willias Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Residents Association eCowdery Park, uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamuzi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe le-plan B, ngoba nganye amandlovu akhwafa bakithi isebenza amanzi kabuye, ngoba singahlala sinjalo kungalamanzi kungalami yemkhuhlane yamanzi la ukuthi ahlala amaviki athize kungabuya ngamanzi. Siyaba singalacebo amanzi kala plan B. Ababize izakhamizi ukuthi izakhamizi thina sesithwele nzima lapha, asibonisa naneni ngecebo lamanzi ukuthi singenza njani, ngoba amanzi wona labuya lapha kwaBulawayo wathenga thina izakhamizi. Getsi lolo oluyi-power card yokuthi amanzi engafiki abantwini siyakuthenga. So bembona ngani?
Unkosikazi Methembe Mpofu, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando, ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi, umntwana engagula singamthumezi esikolo, ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansila Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi ezTDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa. So sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezitshiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council, unkosikazi Nesisa Mpofu, ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, unkosikazi Sikhangele Joe, uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucithwa kwamandla kagetsi yikhampani yeZETDC edamu leNyankuni mhlaka 19 Mfumfu 2022. Umbiko omunye uthi ukuswelakale kwamandla kagetsi kuleli damu kuza kwehlisa isilinganiso samanzi anathwa nguBulawayo, ngoba impompi zokudonsa lawo manzi zisebenzisa ugetsi. Ngakho-ke izakhamuzi zikhuthazwa ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo kuze kulunge. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.